Uhulumende weBrithani uthi uhlulukelwe kakhulu njalo ukhala labantu beZimbabwe ngokulahlekelwa kwabantu abaningi ulandela izulu lesiphepho. Lokhu kubikwe ngumphathi ntambo obona ngezwekazi leAfrika uNkosazana Harriet Baldwin.
The UK is sending very, very heartfelt condolences to everybody who's been affected by the terrible cyclone that hit Mozambique.
Thumela umbiko ngenhliziyo ephathekileyo kakhulu kubo bonke laba abahlaselwe yicyclone echaye eMalawi, leMozambique laseZimbabwe kuviki eliphelileyo. Sithi siphuma phambili ekuphathiseni ngokudla, lemithi, lalokho okuhluza amanzi ukuze ahlanzeke. Sithi njalo siza kuba khona lesiphathisana, sixoxisana labantu ngalesi sika esithiye izilonda.
Uqhubeke echasisa ngemizamo eyenziwa nguhulumende wakhe yokuphathisa abehlelwe yile ingozi.
The Disaster Emergency Committee has launched an appeal today.
Ikomiti yengozi ezifana lalezi e-UK isifake umkhankaso wokudinga uncedo lwemali. Njalo uhulumende yase-UK ithe iza kwengeza phezu kwalokho okuyabe kutholakele ngesilinganiso esifanayo. Ngakho abantu bayacelwa ukuthi banike ngomusa omkhulu. Nxa ulezihlobo okhathazeke ngazo kakhulu khonale ekhaya eZimbabwe, uyaziswa ukuthi uye ku-MP wakho lapho ohlala
khona.
UNkosazana Baldwin ugcizelele njalo ukuthi imali yonke ezabuthaniswa bazazihambisela bodwa kulabo abehlelwe ngumonakalo ayisoze yanikezwa uhulumende weZimbabwe.
Everything that you give to the Disaster Emergency Committee will go to those most in need.
Konke okunika inhlanganiso ebona ngezingozi zalolu hlobo kuyakuya kulabo abakudinga kakhulu. Siza kusa ku civil society organizations eziphethe kakhulu ngokuncedisa kulokhu khona ngale ezinjengeinhlanganiso ezingatholi imbadalo. Asisoze la ngitsho sithumezele imali ngohulumende.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lucia Dube okhokhela umanyano wenhlanganiso yeZimbabwe kweleBrithani weZimbabwe Diaspora Focus Group laye upha umbono wakhe ngalolu ncedo.
Sukube le disaster ngale eChimanimani, bathe bazazama yonke imizamo abangayenza ukuthi babone ukuthi abantu beChimanimani bathola uncedo olungabe luyadingakala.
Kunengi okuphumeka kulomhlangano oqondana lelizwe leZimbabwe.
Into enhle esiphumelayo lapha namhlanje ukuthi sebevumile ukuthi bazancedisa ilizwe lethu laseZimbabwe ukuthuthukisa ikakhulu amabhizimusi ethu. Sizama ukuthi ndawonye labo silungise i-event yokuthi sinxuse amabhizimusi ethu babuye lapha bazahlangana lamanye amabhizimusi ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi nga ama-interest akhona phakathi kwabo anjani njalo angapromotha njani.
Uhulumende weBrithani uthi ufuna ilizwe leZimbabwe lithuthuke kwezomnotho njalo lesifiso solincedisa kungaba lenguquko kwezamalungelo wabantu lezombusazwe. Imele Studio 7 eLondon, ikamela ngu-Ezra Jesus Banda.